Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 17 Mabasa 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC selichayele ihlombe induna uMaduna weFilabusi.
Yazi bagijima bachaya izimpembe benzani, bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye wezinduna ezigijima lombusazwe.
Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba yinduna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Kambe kungaba kunguye na? Lalela uzizwele.
So i voice le ngabantu ukhangela wena yazi i voice ubonani ngabantu i voice le ikhuluma lapha sichayile.
Angazi uThandi mina wa uThandi angazi futhi ukuhamba njani ngoba nguye engiba la nguye uma ngivakele poison.
Intatheli izindaba zikhalaza kuqula lesadak elizohlola ukuthi umumo ulungele ukhetho na ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho.
Njoba libonile lapha emhlanganweni ukuthi intathelo eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-CCC selichayele ihlombe induna uMaduna weFilabusi ngokugcotshwa kwakhe. UMaduna ugcotshwe emkhosini obulomongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Umthwakazi jikelele leZimbabwe jikelele sihlanganisa umzilikazi amajobana lomambo amakhosi emvelo amakhosi eZimbabwe sithi amhlophe athenke dabula mahobo mafu umzukulu kaJimu umntana inkosi umzukulu kamzikazi itamhlophe njengoba sicwetshiwe uba ngamanye amakhosi eZimbabwe awendulo usapho lukamzikazi isizukulwana sikamzikazi sithi bayethe dabula mahubo konjani kamafu abantu bonke bathi kulapho ezanikezela khona. Siyabonga kakhulu thina simelelwe mu-Advocate Chamisa lebandla labantu Citizen Coalition for Change sithi inkosi kayikubusise ikugcine njengabo Solomon abaphiwa ingqondo ezibanzi. Sithi busa labantu inkosi ngabantu njalo amandla avele ebantwini. Sithanda ukunxeba indlebe ukuthi inkosi ubabamkhulu ozala wena umafu unkonjeni uhlutshwe kakhulu ngamabhunu wahlutshwa kakhulu ngabantu abazuza uzibuse abebandla lezanu PF. Sithi ke wena njengojaha osakhulayo inkosi legazeli elisagijima umzimba unanzelele ukuthi laba bantu bangakungenisi ezombuso ngoba wena uyinkosi yomdabu inkosi kalo kamzilikazi. Yazi bagijima bachaya izimpembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye wezinduna ezigijima lombusazwe. Hathi bo inkosi yabantu inkosi yohlama yikho ke izizwe zonke lezi zizakhothamela wena sithi bayede dabula mahubo konjeni umzukulu wesilo umzukulu kaJimu ijaha lensiza lawa ugodlwayo kubantu bani umani ungabusa kuhlukane lezi labanye ababusa belandela ezama political parties wena ungumdaba siyabonga ungani uNkulunkulu ngakulondoloza uzukhulu khokhobe ubuse isandla esibunene esibuswe nguThixo siyabonga sithi bayete
umnumzana Felix Magalela Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa kuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye uQobo ngeviki edluleyo uZulu usele bambe owaphansi ngemva kwamazwi la ahlasimulisa igazi awethulwa ngumama lo ekhuluma locathangelwa ukuthi inyanga esithi ufuna ukubulala uGumede ngemithi ngesizwe amazwi la
Umeluleko umtaka Gumede lo wamzala phandle onguye othathele uSandras ubuduna uhlala edorobheni nguye ngimtsho ukuthi cupha wena khona ngapho inhlabathi amaviri emota khona ngapho ubusuhlanganisa le mthandazo yokutsha abantu ayenzi extent inyanga le isiyaphela vele ngase esefile ngoba usengikhathazile malume umfana lo usengikhathazile sibikathe siyangisela xoloshe ngakho zizamele iplan emtaka mama zamele iplan kubongwami lawo esungithu zamele iplan mo umeluleke umntana edifferent kagume Umodelo. Ato kate utatelo uSandras ubuduna segcotshiwe le mota. Sehamba ngemota. So ikonsithi ngemota sokurayithi-ke manje umtshaye nge-extent.
Lawo yiwo amazwi awethuse abaningi. Awethulwe intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Jesus Banda. Uvakatshele omunye umama olobuhlobo lenduna uGumede. Obecatshangelwa ngabaningi ukuthi nguye owethula amazwi la kodwa yena uyalandula kesizwe ukuthi yena ucabangela ukuthi ngubani owethula la mazwi
So ivoice le ngabani xa ukhangele wena yazi ivoice ubonani ngabani ivoice le ikhuluma lapha sitshayile
angazi uThandi umna wami uThandi angazi ukuthi uhamba njani ngoba nguye engingalayi nguye uma ngifakele iphoison
umna wakho
so lakhathi
umna wakho ubone ngani ukulisana
ayi vele ngathi vele long story lo mna wami ngoba kwake kwathi kwakungu 90s. Esithi kwangkhona wayekhuluma labo makhelwane esithi kwangkhona mina ngithethe indlu kaAndzwati so indlu leyi ngikhohle ukuthi ngiyami aso yami labo bayifuna ngoba yindlu yabo anti ba indlu kaAndzwati so
yeah true chale ivoice le
khathesi ngiyamangala ke sokuthiwa yimi engikhuluma lawo mavoice yimi engikhuluma le nyanga le ephendulileyo mina angazi
ifoni yakho ingaphi ifoni yakho la ile WhatsApp ulo muntu uyawukhulumela ngendaba zale ndlu nefakiweyo
hayi mina okwami ukuphela ngikhuluma nabantu abami angaze kuthi ngikhulume ngayo
kutsho ukuthi ivoice le abathi singeyakho uniyaconfirm ukuthi ngimna wakho Thandi ungakuyizwa kodwa kumele umuzwa nto umna wakho ungayizwa ukuthi ivoice yakho
ukuthi umuntu anje uyazitshintsha umuntu uyazitshintsha
Ukuzwe njani ivoice le? Uma ukhangelela njengomuntu omdala uyizwa njani ivoice le? Ukuthi into enjani njengomuntu omdala ukuthi ungakuzwa ukuthiwa nansi ivoice ethi omunye umuntu awulawe?
Ngithwele nzima kakhulu ngoba izinto esengizikhethelelwa sezinzima kimi sisempilweni yami. Sezinzima ngoba iy'nkulumo zibuya ngapha zibuye ngapha empilweni yami ngoba khathesi kule ndaba yendlu yona le
esikuyo le
umfana lowo yebo ukuthetha ubuduna angila ndaba la kodwa sekuhamba efuna indlu uthi ufuna indlu
endlunale
yonale uthi ufuna iplas
indlu wayitshilwa ubabakhe
uthi ufuna iplas eplazini ngahamba ngitshelwa ngomunye ukuthi kangigijime ngiye ngaelupane ngiyetshintsha iplazi ngibize mina ngoba wayesesende imeseji ukuthi ufuna
ukuthiabani
ngelikagumeti
lapho uhlala khona sefuna ukuthathela
yeselifuna akuhlali muntu ngilepho
ukukhumbuza abantu umenyezwa uthe sifa kuthiya wena ungunkosikazi wakhe
yebo
akulo munye unkosikazi wesibili ade khona
mina ngondlwe ngu-anti wami uMandebele engondla uMandebele ngangimncane ngakhulela kuye kwakungela umntwana owayehlala laye umntwana owayehlala laye wayehlala lo mtaka bhuti wendodakhe okabhenja udala ehlala lo Razaro umtaka umzukulu umtaka dadwabo kagomete wahlala lo Oziya u-Oziya wahamba nje ngesikhathi sempi
uzizwele lawe mlaleli sizazama ukukhuluma lo dadewabo okuthiwa nguThandi othiwa nguye ongaba wethule amazwi la sizalethulela esizakuthola
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele kuma
asambeni madoda
siyovota sikhalaze kucula lesadaka ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho intatheli izindaba zibe lomhlangano lecula leli ngemva kokuba lihlangane labezombusazwe umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena uhlangane lecula leli ngolwesihlanu walitshela ukuthi umumo awulungelanga ukhetho olukhululekileyo ngoba kukuningi okungakalungiswa okufana lokwethulela uZulu uluhlu lwabavoti i-voters roll lokunye okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ikhula leli likhokhelwa ngumahluleli uTitshene Dlamini owakweleSwaziland. Ekhuluma le ntatheli izindaba yeHarare, uDlamini okhokhela iqula leSADAG Advisory Council uthi bazaxoxisana lamabandla ezombusazwe nenhlanganiso ezishiyeneyo ngezokhetho.
Lebe sikutelekela lapha kubitwa ngesilumbu ukuthi pre-election assessment mission usho ukuthi kutohlola ukuthi kulolu khetho lesiya kilo ingabe lelive lilungele ukuthi lichubeke libambe lolu khetho.
Ugcizelele esithi ukuza kwabo kuleli kuzancedisa ukuba beze ukuba imithetho esebizweni iyahambelana na le mithetho esetshenziswa ngabeSADAG
so that ekugcineni kwakhona sitoba ne-region because kubusika kwayo kude esizwenimala kuyakhunyela lawo.
AbeSADAG laba babuzisise ngokukhangelelwe ngabaphathi bezindaba. Enye intatheli izindaba esebenza izimele uGracious Sibanda utshelele umhlangano ukuba intatheli izindaba eZimbabwe kazikhululekanga ngesikhathi sokhetho.
Njoba libonile lapha emhlanganweni ukuthi intatheli eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba ukulanda imihlangano yepolitiki ngoba kusuka kube nzima ukuthi ma uyintatheli uzivele.
Lokho kugcizelelwe zintatheli izindaba eziningi ezingene umhlangano lo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi
abantu beZimbabwe bayabona ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende ofisa ukuthi bethuthuke emhlabathini lowo abawulwela kanzima asebewubambe ngezabo izandla. So hayi asethuki.
Okubandla liphikisayo umnumzana Felix Mafalaye uthi
kodwa sibona amanye ama-journalist e-ZBC le-state media sebe sima kuma primaries eZANU-PF. Lokho kutshengisa ukuthi they are unprofessional. Abame lokho kwenza utani babahloniphe.
Umnumzana Desire Chuma ingcwethi kwezombusazwe ezimele uthi kulutshwane okungenziwa inhlanganiso yeSADAG ukuguqula indlela ukhetho olwenziwa ngayo kweleZimbabwe.
ISADAG kade yayenza ama-elections lawa ibuyiza monitor ama-elections lapha eZimbabwe but akulayo inguquko eyayingenzakala. Of course they have engaged the media and they are going to engage other stakeholders but they have been doing that for quite a long time.
Iqula leli elikhokhelwa uDlamini lamalunga agoqela unkosikazi noThemba Chubuyeja, umnumzana Makabole Mafiri osebenza eSADAG lomnumzana Elijah Munyuki ukuthi lingaqeda ukuzwa imibono yabantu libe selisipha iqula leSADAG Organ on Defence and Politics yona eza kusho ukuba bazabe bekhona kuqhutshwa ukhetho olukhulu lwenyaka eZimbabwe. Ngimele iThuthu 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi njengoba ilizwe lisenelisa iminyaka engamashumi amane nantathu lizibuza kusasa, kumele zonke izizalwane zibe kwazi ukuthi ilizwe ngelethu sonke. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZanu PF seliqalile ukupha izimoda amalunga ebandla wonke anqoba kukhetho lwedluleyo lokudinga abazalimela kukhetho oluzenziwa kunyanga ezilandelayo. Kunezigaba ezingamakhulu amabili 210 elizweni. Okwamanje sendithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu imbiko elisumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela lonke kuStudio 7 okhulumayo uKhumalo eBotswana. Ngithanda ukuthakisa abantu bakithi bemathebhelelenti ukuthi benanzelele le into ebuya lebandla le-CCC yokufuna ukuthi kuvotelwe abantu bengazakali. Bantu bakithi esiNdebeleni, asivoteleni abantu bakithi esiNdebeleni. Singeke sikhethele ubani iphathi ukuthi ajoyine yiphi iphathi. Yoyo iphathi yoyona iright akulanda, but asivoteleni abantu bakithi ezabelweni zakithi, umuntu esimaziyo. Ya sekeleni ukurojwa siphonge ukuvotela abantu esingabaziyo ezabelweni zethu. Zokubuye kube nzima ukuthi sibatshele izikhalazo zethu, into esikhala ngazo. Asivoteleni abantu bakithi, bantu besiNdebeleni. Ake livule ingqondo, simane emacandeni, votelani abantu bakithi endaweni zakithi. Lina linjalo ze liyevotela emashonaleni, yindawo yakhona le. Ake livuse ingqondo badala.
Bonani studio nabalandeli babo, ngibulise igama nguJoseph. Ngikhuluma ngilapha phecheya, ngikhuluma ngendaba lo indaba le eGold Mafia kumele invest. Angiboni into ethole investigetwa la. Into emele yenzakala ukuthi uMnangagwa kuphela kumele step down uthathe uvice president ayainvestigate ngaphandle, ngoba igama lakhe liqanjile lapho. U-Ogilia liphaka ulo mprofethi wamanga lo uthi ngu-ambassador oprofitha amaqanda or amatamatisi abotshwe naye. Wonke amadoda afakiwe orushaya labo bangikhona ababotshwe ngoba bazele, ngoba imali le ma ungalungisa ifake kwezibhedlela imigwaqo, ilizwe leyani ngaqonda libe lihle kakhulu. Le misebenzi ivele, labantu basebenzi, labantu bayelakha ezibhedlela, iningi le mali ungathola ukuthi ama-akhawunti abo khona lo koDubai kuphi kuphi bamasimamiliyoni. Uzothiwa umuntu lamamiliyoni oyithiwa ngehebhedi bangikhona la beloko berobha abantu besithi bona bangabafundisi, bekwazi ukuthi ayikho nale nto yobufundi abayenza. Into ebenzayo ubuqili kuphela, berobha abantu impilo zabo bebatshontshela. Hhayi phela babotshwe kungela kula kuvestigetwa, uvestigetwa phela iqedile i-Aljazeera yamvestigeta ngabo. Yikho kona okwenza ukubona yikho kwenzaka into kudala kusenzakala futhi kuningi lingakwaziyo kusekunyameni. Ngiyabonga.
Linjani, ngiyabingelela kwa-Studio 7. Ngokokuqala igama lami ngu-Dorothy Sibanda. Ngokokuqala manje ukuthi ngikhulume nami ngithi kuphawula kwa-Studio 7, kodwa ngibuhlungu kakhulu kwa-Studio 7 ma ngibona le nto eyenziwa ngu-president uMnangagwa. Hayi, asiyo kahle. uMnangagwa ngibona nisesihambela phambili isiko lakithi. Ngibona ngani Studio 7 uMnangagwa bengadingeki entweni zakwaMthwakazi? Hayi kabi, kodwa sehamba kakhulu, sevusa, sefuna ukuvusa neziphofu amehlo, ukuzivula amehlo. Hayi lokho nje nongaboni nje mela kubone ukuthi hayi aseyiyona, aseyikho kahle. Ngoba thina siyazi ukuthi izinduna ngesiko lakithi. So mase ziyogcotshwa uMnangagwa, liyabona ukuthi ngamazinye oyili into ezingahambisani. Hayi esiphakameni, sicela masiphakame singabantu sesindebeleni masingayivumeli into esifana nalezi zenzeke esindebeleni ngiyabonga kodwa ndabukile ngento eyenziwa ngupresident wethu kumele ahambe ahambe yebona yeba siyali kodwa makangangeneli ezinye izinto makazihloniphi into ezisindebeleni ngiyabonga
Studio 7 linjani labasakazi be-Studio 7 mina indaba enza ngikuyixhasa lapha ngitsho ngiyokuthi lo sisi lapho okhulumayo lapho ethi yena usisi lo ethi abantu bemashoneni usazobafaka elo bani basezobafaka velo bani lo sisi kumele sikhumbule ukuthi phela kwakukhona abantu asebehlala ngapha esindebeleni ngapha ukuthi besuke emashoneni abelishona lo muntu abelishona kakho umuntu ngaleso sikhathi lokho esathanda amashona indlela yenza khona phela kahle kahle elizwe leZimbabwe lidivayidiwe abantu abananzeleli bantu bakithi abadala sengininanzelele ukuthi iZimbabwe vele yona ngokwayo iqunyiwe so umthokazi mayisithi yaqhuma ilizwe i-right ngoba vele ibonile ukuthi liqunyiwe straight ayikho into eyenzakala emandebeleni iharali ungakhayela iharali kugoqwe iharali ukuthi unjani kodwa emandebeleni ngitsho ngitho ngitsho kufile konke okungayokuthi thi umnanga wakusupporta one side so ma umthoka isithi sokuquma iyekele niqumilizwe and then ma isitho njalo abantu abaningi bona bazoyisupporta kakhulu bona bazoyisupporta kakhulu bazoyilandela ngoba itripesile yayo ayila msebenzi ngoba la ngiyemashoneni still vele lapho kuzoba njalo kubonakale kubonakabi so still vele kuzoba njalo vele khona yaze ivotele itripesile kodwa vele kuzoba njalo kuphile asizoyithinte lutho la uzodonsela esayidini yakhe lokho lifuphanisa abanye abantu lisehlule kuziphakanisa lithi
thokazi womhleli vuka njani njani lonke basakazi okhuluma ngumasenga hhayi ingakhohlwa ukuyavota abantu bakithi asibameni sevota asibameni sevota sizame ulungisile izwi lakithi into zokukhuluma abantu becabana sasisebenzi manje okwesibili kulo mama lowo bekhala ngeyela ensizimeni ukuthi ayibuyanga kuye kathi ufunani kahle kahle yini acabanga ukuthi ubeza yenza yena ubehlale engadinganga yena amaloya oright wahamba wamela abantu makuyukuthi uboya lokho okwenziwa yilaba abantu kuroma kahlahle yena yini alayo kahlahle angasiza ngabantu azi ukuthi kungcono ukuthula kulowo phongo ukuthi uphonge umana nje phambi kwabantu uzamoshela abantu njengento enzikela msebenzi akula umuntu akalantsho ivisent yokubhadala iloya ngemela abantu kodwa uyafunga ubele umana bantu bakithi akazi ukuthi linjani vele
ngibingelele enkundleni ngingabe linjani lonke basakazi themba lapha elikhona liphilile basakazi uma ungabheka nje kusuka lokhe kwafonywa izano ngo-1963 izano kahle kahle ayinayo imbali enhle njalo izano yona vele ukuphatha kumbe ukubusa kumbe ukukhokhela ayikuphiwanga uNkulunkulu kazange abanikeze laba bantu ukuphatha abantu kumbe ukukhokhela abantu bavele kahle kahle uma babhekile yonke into yabo abayenzayo ngeyokusebenzela ezikhwameni zabo betshela abantu amanga ubesubheka yena lowo ongupresidenti ngesikhathi samanje ukuthi irekhodi lakhe alikho lihle laye ngaleyo ndlela abantu bakithi izano ingeke isenzele lutho izano izasebenzela ogawule abayibo abaseduze lezano abangabathengisi bethengisa abantu besizwe sasemathebheleleni betshela abantu amanga betshela abantu ukuthi izano sikulungisile imigwaqo siyenze yonke into iviki leli liphelileyo ngibe ngisekhaya ma usuke ebedbridge lapho siyafika kwabo-west nixon lapha kuyayangisa impela angazi ukuthi izano ikhuluma ngayiphi i-development ngoba i-development abakhuluma ngayo ngiyasezindlini zabo hhayi eyesizwe kube sokusithi lina bantu be-CCC nanzelelani ngibona ingathi lani likhampena lilele alikwazi ukuthi abantu elikhampe eliphikisana labo ngabantu abanjani nanzelelani ngoba lizachawa 10-0 khona laphana ngobutsotsi bezano
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika Kulaba sakhulayo abane abadutshulwe bafa izolo egigini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabo edolobheni leDadeville esigabeni seAlabama. Kusiyafika izolo ebusuku amapholisa abelokhu engakazisi isizathu esibangele ukudutshulwa kwabantu lokhu lebizo lomuntu owenze lesi sihluku. Kolunye udaba lwezeMelika, abanye belokhe besithi umongameli Joe Biden kumele engancindisi kukhetho oluzayo kodwa adedele omunye osakhulayo ngoba yena usegugile. Kodwa abanye bathi umbuso kaBiden uhamba kuhle sibili. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi iyuhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe usuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kuyizinto ezimbili ezijiyeneyo. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto ezinengi, waquma lokhu, walahla lokhu, wathethisa lapha, wathini lapha. Umhlaba wawusungathi awusuphambene, awusakwazi ukuthi kanti manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba iAmerika ngithi zenza ipolisi elikhulu lomhlaba. So ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho okwakuqunywa nguTrump lokho. Ungakhangela thesi impi le eye-Ukraine leRussia. Iyakhokhela iAmerika khonaphana izoke ikhokhela ibambi netho ihlanganise amazwe. Ngibona ngathi ngakukubi kangako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli uKamala Harris ubehambile ekhona ngale Afrika. Lathi kasi asichiwa ngaphandle kakhulu iAfrika ku-foreign policy lapha. Mbona ngathi akukubi kangako ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Uyamukelwa kuhle angabe ngumuntu lona oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yiko lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe.
Hello? Hey, you church office here? You go to church office here? I'm not problem. I'm going to go to the church here. I'm going to go to the church here. I'm going to go to the church office here. Oh, sorry, my sister. I'm sitting here at church on my phone. Okay, fine. Ciao.
Lolwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ibandla lesi-CCC selichayele ihlombe induna umaduna weFilaphusi. Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yeluphane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo uChris Gandela.